sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 28 kumpalakazi 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Amapolisa namhlanje amisa umhlangano wenkokheli yebandla lemthwakazi Republic Party okugqiba umnyaka obumele uqhutshelwe enketha wall kobulawayo. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zisola isinqumo sokwalelwa kwentathelo ezindaba ukungena emihlanganweni ezaqhutshwa zinduna labantu abathinteka lokuhlukunyezwa yisiga sombhuqazwe owegugurawundi. Yamukelwe ngokudana okukhulu imfa kaMbongeni Ngema obe ngumculi njalo engumlobi lomlingisi wakwele South Africa obedume kakhulu emhlabeni jikelele ongomunye owabaloba umfanekiso wefilimu uSarafina. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amapolisa namhlanje amise umhlangano wenkokheli yebandla lemthwakazi Republic Party okugqiba umnyaka obumele uqhutshelwe enketha wall kobulawayo okwensuku ezintathu. Sibe lethuba lokuxoxa lesikhulumeli sebandla leli umnumzana Velile Moyo ochasise kabanzi ngokwenzakeleyo.
Siyaqala ukwenza amalungiselelo ezisingelisathola nje vele kwathi kwathi amapolisa vele amaningi kakhulu khona lapha. Ngiyabona aqale esafika ku-15 40-20 sagcina sekula mapolisa we-overse akade sebekhona khona laphana and kukhanya bebebuye ukuzomisa umhlangano ukuthi vele waqhubeka. So fasesizama ukukhulumisana labo ukuthi size ukuthi kade kenzakalani kwase kuyikuba nje nalowo bethuyeke ozibiza ukuthi ngumbiko asekithi wathi ke kelincwane kekusala incwadi bebengathathanga kade belakho ngaleso sikhathi basebefona ukuthi incwadi buye yathatha kodwa hhayi uma incwadi ikhona ethoye ukuthi imhlangano iqhiye isiza livumela iqhubeke. Kwase kusiba yikhona lokho ukuthi incwadi ithebuyile lasesukule yahamba and then-ke kwasekusala sikhulumisana nabanye njengela wajonge omunye ukuthi hhayi laba vele thina sikhile ukuthi sizolistopha ukuthi lingangenelayo besale ukuthi singene phakathi
umhlangano awusayenziwanga.
Umhlangano wanamhla usayenzakalanga lokwehlule ngoba besekho singena kuma-meeting manje siphume kwenye imeeting kade silayo ngakuwa-5-2 siqeda ukuphuma kuye ebese sikhuluma naye nalowo onguye umabhaka incwadi aphinde futhi ayikhansile uprethendent abandiza kuthi ngukapita sikapita onguye okhangele inkulumaniti yonke.
Incwadi leyi kutsho ukuthi isikhansiliwe umhlangano wawusayenelisa ukuthi ube uqhutshwa.
Isikhansiliwe ngokutsho kwawo kodwa asikayitholi ngoba siyitholanga leyo ncwadi elisho ukuthi kukhansiliwe. Ngoba uma kuyukuthi sebeyikhansila imele ukuthi bathathe le-original abayi-ishuwe and then bebe sebesinika eminye. Asinayo leyo ncwadi ekushoyo ukuthi umhlangano ukhansiliwe bona bathi bayinikeze omunye umuntu kodwa kula rekhodi yokuthi kunezinto abamnikeze leyo ncwadi.
Pho njengebandla lithethe sinqumo bani liza kwenza njani?
Thina esikhazeleleyo ukuthi siqhubeke nemhlangano yethu ebesiyihlelile ngoba ngijile ukuthi njengama-special conference okuyikunye sethu esizesababuza ukuthi kanti i-risk yomhlangano wethu ingaphi ngoba umhlangano wethu ubungathathi ngisho abantu abaningi kungekho ku-public awu-advertisewanga ubungumhlangano nje o-private. So uhlupho esesilalo selusemapholiseni lala ngoba already namanje njengoba sikhuluma kukanje sekungama-party 4-5 amapholisa lokhu egcwele eholini avalile amanye phakathi kwehholi avalile ukugibela akulamuntu ongangena phakathi kwehholilani ngokuthi ukuthi bazaqhubeka futhi kusasa ayevala futhi mhlawumbe kuzoba ngamalanga amathathu.
Okwenza bengafuni ukuthi umhlangano lowo uqhutshwe kungaba kuyini bake balichazela na?
Sizangele ukuthola izizathu zakhona uma sesifikile manje bathi bona lezo zizathu zibhale esidini kodwa mawu udinisisa kungathi mabe khuluma ngakho bathi bona indaba yokuthi ba abanya i-manpower enough. Kodwa mawu ngakhangela namhla bekulamapholisa afika over 50 akagela phansi ekhona ezomhlangano. Kuyele kulila ukuthi ke badinge abantu babuye emhlanganweni lapha abazokhangela angedisane lakhe ukuthi umhlangano uze nokuthula. Emhlanganweni eminingi sesike sabanayo phambilini, amapolisa athumela abantu ababili kuphela mhlawumbe.
Umnumzana Velile Moyo yisikhulumeli sebandla leMthwakazi Republic Party ubexoxa leStudio 7 ecingweni ekobulawayo. Imizamo yeStudio 7 yokuthola umbiko wamapholisa ngalolu daba ibe liphutha njengoba ucingo lwesikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi belungadotshwa. Osaphethe isikhundla sesikhulumeli samapholisa kobulawayo unkosikazi Nomalanga Msebele yena uthe usadingisisa ngalolu daba njengoba ebengakatholi imibiko ngalo.
The Voice of America.
Amapholisa athi kulabantu abathathu ababhubhele engozini yemota emgwaqweni osuke eHarare usiya eChirundu namuhla ngemva kokubhekwa kwekhombi ebizama ukudlula enye imota ngesiqubu. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi uthi kulimale abantu abahlanu kulingozi njalo bathwalelwe esibhedlela seChinoyi Provincial Hospital. Lokhu kutsho ukuthi inani labantu asebefele engozini zomgwaqo ngaleli khefu leKhisimusi kusukela mhla ka-15 kulinyanga kusiyafika selifike kumachumi ayisitshiyagalolunye 90. Kusenjalo amapholisa ayethule amagama abantu ababhubhele engozini yokungqikilana kwebhasi iroli leMercedes-Benz eMarondera izolo. Abantu laba babalisa umntwana leminyaka esikhombisa 7 uKunaishe Majgira, uDutsai Teta, Sandukai Kamuriwo, Lorudo Chinyakovu. Igama lowesihlanu ongowesilisa alikatholakali ngoba izihlobo zakhe azike ziphambili.
Zimbabwe.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu sezisole kakhulu isinqumo sezinduna eziphiwa umlando wokulungisisa udaba lwegugurawundi esokuthi azisoze zivumele intatheli izindaba emihlanganweni ezizayiqhuba labantu ababulawelwa izihlobo kumbe abahlukunyezwa ngamabutho e-5th Brigade ngesikhathi salombhuqazwe. Izinduna lezi ziphiwe lomlando ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Umkhokeli wogatsha lwezinduna olwe Chief Council uMnumzana Mtshana Khumalo utshele izinduna kunsukwane ezedluleyo ukuthi intatheli izindaba zizatshelwa kuphela okuyabe kukhulunywe ngabantu emihlanganweni le nxa isiphelile. Kodwa abalwela amalungelo oluntu bathi uhulumende uzama ukufihla iqiniso elizakhulunywa kwimihlangano nxa intatheli izindaba zingekho. UKhumalo uthe njalo abantu abahlala emadolobheni abathintwa igugurawundi abafuna ukupha ubufakazi kuzamele baye emaphandleni ngoba kulapho okuzaqhutshelwa khona limihlangano kuphela, hatshi emadolobheni. Olunye udaba olusolwa ngabalwela amalungelo oluntu ngolokuthi izinduna lezi azilalo uhlelo lokuyakhulumisana labantu be-Midlands okungesinye sezigaba ezahlaselwa ngamabutho kamoyi uRobert Mugabe ngeminyaka yabo 1980 labulala abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 ezigabeni ezintathu ezigoqela eMathabeleland North laseMathabeleland South. Sixhume umkhokheli wezinduna uMnumzana Mtshana Khumalo saqala ngokumbuza ukuthi kungani bengafuna ukuthi intatheli ezindaba zingene emihlanganweni yabo ukuze zizibonele okuyabe kukhulunywa ngabathintwa yigugurawundi.
Angazi, imbono iyatshiyana kum. Ekwenze senzwa njalo yikuthi sinqinekele ukuthi nxa sesisuka lapho esisuka khona ke sibe lo mhlangano endaweni ethile. Indlela zethu esihambisa ngazo information ebantwini ziyatshiyana. kanti ke singahambisa impumela yomhlangano nje ube nje sikuhambise ku-one central point njo izinduna ziyabe ziba ama-chairperson. Sibona azani kuzaba ngcono lokho ngoba information yonke ezabe iphume iyabesazakala ukuthi iphume endaweni engaka than ukuthi ngilo lalo waphumele yakhe lalo waphumele yakhe. Yikho sibone kufanele sibe ne-center lapho kuzakuthi ngqe once a week sibe ne-center lapho kuzabe kulo muntu oyi-center personnel khona lapho onika information ukuthi kuleviki kuhambe kungalindlela lalindlela lalindlela lalindlela. Ya abanye bangacabanga khona ukuthi kulokunye siyabe sikufihla kodwa kulaa nto esizabe siyifihla kulo lolu daba ngoba besides inxa sithatha lokho abantu abazabe kukhuluma siyabe sikurekhoda sikufaka kucomputer. So akula esiyabe siyifihla sibi but siyabe sinikela nje ukuthi information ingahambi isaba then ihambe i-information eyodwa for the entire two provinces.
Nxa sikhangela ukubaluleka kwalolu hlelo kalibona ukuthi lanxa lingaze liluqhube kuhle abantu bazikhulumele kodwa nxa kungelantathela izindaba uhlelo lolu lungagcina lungasaphumanga kuhle. Abantu sebekhuluma kubi ngalo besithi hayi izinduna omtshana bahamba bodwa bavalela intathela izindaba phandle. Kali kubone kungaba yinkinga khonokho.
Angithi phela wonke umuntu ulelungelo lokutsho lokho okucabangayo la i-constitution yethu iyavuma khonokho nama-constitution amaningi ayavuma khona lokho kodwa njengoba ngisisho lolu daba silihlalele phansi njenge-chiefs council saphuma lakho khona lokho. Yebo kambe asikho konke abantu abangakwemukela ngokufana nayo kodwa indlela esibona ngazani ngaba ngcono ukuthi semukela bemidiya iyona leyo ngoba kasibaxwayanga kokuphela sithi na hayi phakathi kwesikhathi lapha soze sibe labo sizaba labo kuphela once a week sesiripota ukuthi siqhube njani okweviki yonke. Yebo kambe isolo ngingaza ngibalekeze liba khona
kulo daba lwe-Midlands njalo okungenye indawo eyaphatheka kubi ngodaba lwe-Gugurahundi. Liyatsho ukuthi kuzabonakala phambili ukuthi liyahamba e-Midlands kumbe kalihambi. Kungani kungacaci khonapho?
Njengokutsho nje ukucaca kwakhona kwaba yiyona le ndlela yokuthi ake siqale ngama-province lamabili i-Matabeleland North ne-Matabeleland South. Uthi-ke nxa sesibone ukuthi siqhube njani kuma-province amabili sikhangele ukuthi kuyadingeka yini ukuthi singene e-Midlands. Kwaba sisivumelane sibili esavele sathi siqalisa sinikezelwa lo msebenzi ukuthi siwenze njengezinduna lokuke wasinikeza lokho wathi hhayi ake siqale ngama-province amabili ukuthi le e-Midlands sibone singaqeda la mabili.
Abanye bayakusola njalo ukuthi isibone lisithi lina ongaba esemadolobheni owathinteka kubi yilolu hlelo lwe-Gugurahundi kuzamele aye emaphandleni aye kupha laye umbono wakhe ngoba kalisoze liqhube imihlangano emadolobheni. Bakhona bakusolayo lokho abathi hayi uhlelo lolu bekumele lube nxa zonke emadolobheni lasemaphandleni ngoba bakhona abantu abasemadolobheni abangasela mizi njalo abangasela indawo zokuya emaphandleni. Lithini ngalokho?
Nakho njalo kwaba yikucabanga okwethisakene njenge-Chiefs Council njengodaba lolu lwanikezwa ku-Chiefs Council. Sathi thina njengabantu esivele sikhangele umbuso wethu emaphandleni sinazake siyengena kumunicipality senze le emhlangano enjalo asiyiqedeni endaweni zethu lapho esibusa khona. Yikho kwenza lokuthi sithi thina ilela le ndawo akulanduna lokulesikhundla esinganani eziya kuyangena kwenye induna ilela le induna iza kuzimhlangano yayo kweyayo indawo. So sakubona kufanele-ke ukuthi hhayi asiyiphatheni be indaba eya kulezo ndawo lapha thina izinduna esikhona. Abalaba abanye njengoba sitsho ngabe zile ukuthi kulo mhlangano nje ngelanga lingaka ngoba sizakhipha ishejuli yemhlangano yethu bazabona labo ukuthi babuya bazonika ubufakazi babo ngalawo malanga abephumile.
Likhangelele ukuqalisani lolu hlelo?
Sikhangelele ukunaka wona lo njengoba uzaqalisa kodwa ngazange ngisho ukuthi kuzaba yipi inyanga ngoba kusenezinye izinto la esimele sizenze singakayiqalisa lolu hlelo lokuya phansi. Sikhangele ukuthi enxa yenyanga ezintathu zokuqala komnyaka singabe sesikhona ebantwini kuground.
Umnumzana Mtshana Khumalo ngumkhokheli wogatsha lwezinduna Zimbabwe ole Chiefs Council ubexoxa lontungamili Nkomo owestudio 7. Sixhume njalo isiphathamandla senhlanganiso ekhankasela ukuthi udaba lwegugurawundi lulungisiswe ngendlela esuthisayo eye ibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo yena othi ngendlela izinduna ezifuna ukuphatha ngayo lolu hlelo kusobala ukuthi iqiniso alisoze liphume.
Kulusizi ukubana udaba lolu okwakukhangelelwe esingathi ngama-best practices akulandelwa. Okokuqala uzathumula ukhangela udaba lolu umuntu onguye osolukhokhela ngumbulali onguhulumende. Uhulumende ngiyosedictator ukuthi kufuze kube lobani, akufuzanga kube lobani, okuyinto embi. Siyakwazi ukuthi ngesikhathi besenza igugurawundi bayenza i-media blackout. Bavalela abantu bonke ukuthi bengabikwazi ukubana kuyini okwakusenzakala emaNdebeleni. Lamanje uma sebesithi akufuzanga kube le midiya okudanisayo yi-1, kunini iqiniso lizafika ebantwini?
Udaba lokuthi abaphathwa yigugurawundi abasemadolobheni kuzamele baye emaphandleni ngoba akula mihlangano eza kwenzelwa emadolobheni, ulubona njani?
Lapho sokulungiswa uhlelo lolu ngiqinisa kufuze libe victim centered. U-victim ngiyokufuze ebe at the center yendaba leyo. Njalo angikholi ukuthi umuntu ungambulala uthi ungaceda ukumbulala laba abasindileyo obafake ku-unnecessary expense. Abantu abangaphandle kwelizwe, labantu abase-South Africa, labantu abase-Botswana, labantu abase-Europe abasuswa elizweni bebalekela umbhuqazwe bangama-refugees khona le ngiyo. Abanye bangikhona ngiyabazi, abakaze babuye, balokhu basuka ngama-80s, abakaze bebuye la. So uma usithi usuqalisa uhlelo lolu ungabanika ithuba uthi bazazibonela kuze ukuthi umuntu oseCanada agade ayefika enkayi ayefika eTsholotsho ufikela kubani ngoba ubalekile phela umuzi wadilika. So mbona ngazathi into le ilokudlala okuningi, ilokungathathi abantu abahlukumezekayo serious. So angikhole ukuthi lapha kulungiswa udaba lapha nje kwenziwa amadlwane ngoba ngabe kwenziwa into eserious. Okokuqala akulanduna odakufuze zidetect ukuthi kufuze kube lobani, akufuzanga kube lo, bekufuze kuphume after consultations. Bekufuze kuqale kuyobuzwa abantu ndifuna udaba lolu masilubamba kube le media yini, njalo imedia vele iqakathekile. Kanani inhlelo zakahulumende zonke siyazibona ziyabe zikhava imedia, lolu hlelo olungavuzanga lukhave lona kuyini okufihlwayo? So mbona ngazathi there is a lot of secrets. Ungakhangela kulokhu kwasukela ngo-2019 u-Emerson ehlangana lezinduna State House, akukabi le ndlela yokuthi kuhlanganwe lama-victims. So mbona ngazathi yona le yinto yiyo into esibonisa ukuthi akulanto elungiswayo. And indaba yenkabazo kulosizi ngoba uma kuyikuthi elilimele lonke bona sebeselatshwa laloba kungamadlwane lina lonke livalelwe, hayi kuyabe kuloku vele kusekutshengisa ukuthi akulanto ezalunga, akulanto elungiswayo. Ngoba into le international program, everyone must participate, everyone must know. Indaba i-commission kamaokhlanti, it was done in openness. Le yegugurawundi kufuze ukuthi into zangkona zonke kube ngani zimbanje ukuthi azithengiswa kucatshi.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumkhokeli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu njalo ekhankasela ukulungisiswa kodaba lwegugurawundi eye ibhetshu likaZulu. Ubexoxa ecingweni lontungamili Nkomo owestudio 7. Bayakhala abantu abanengi ngokwenzakale ngomnyaka ka-2023 ogqitshwa ngempela viki, bathi akula misebenzi kwele Zimbabwe okwenza kube lenani eliphezulu laba baleka elizweni besiyadinga imisebenzi kwamanye amazwe. Bathi kuzwisa usizi ukuba ilizwe lehluleka ukulungisa umnotho okukhanya ubhidlika loba nje ibhanga le-World Bank lisithe leZimbabwe lithuthuke ukwedlula amanye amazwe kuzansi yezwekazi le-Afrika kusukela ngomnyaka ka-2021. Kodwa abakubandla elibusayo bathi kunenyi okwenziwe nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa lonyaka okugoqela ukulungiswa kwemingcele yelizwe, ukuvuselela imigwaqo lokunika uZulu inhlanyelo. Ukuze sizwe kunengi ngodaba lolu, uGibbs Dube uxoxela umnumzana efidlela Ncube okunhlanganiso yeNational Council Consumer Rights Association lomnumzana Malaki Nkomo owayemele isigaba seyinsiza edalele ephalamende ekubandla leZANU PF. Uncube usungula lingxoxo.
U-2023 ube nzima kakhulu ebantwini kwezenotho, imisebenzi lokhu ingekho, siyabona imigwaqo lokhu ingamanga kahle, izibhedlela zingamanga kahle, izikolo zingamanga kahle. Siyananzelela njalo ukuthi ezepolitiki bezifanele ukuthi zifike zedlule ezokhetho, azisabanga njalo, sekulokhu kudonise njalo into yakhona, lokhu kuxhokozela kudoniselwana. Ngakho-ke akusalunganga njengalokhu abantu ababekhangelela ukuthi kungalunga ngo-2023.
Ye, baba Nkomo?
2023 thina singathi kubandla lethu eleZANU PF kanye labuhulumende ube ngumnyaka osibone sisebenza kakhulu njalo kulama projects athi sikhandele ukuthi afezakale ebantwini konke kwenzakele. Sikhangela ukuthi ibhoda yethu laphana isinhle kakhulu, sikhangela imigwaqo engabe injalo leyo kusuka eyararu sebhayibhriji isimihle kakhulu, sesikhangela futhi le minye imigwaqo ngibalisa even la ku-constituency enguyo insiza south, imigwaqo eminingi ama-dusty road agrediwe alungiswa kuyahambeka kuhle kakhulu. Sikhangela futhi njalo lakuzinye indawo ukuthi kunjalo, sibe sikhangela futhi lakuzomnotho ukuthi sibone ilizwe lethu lingena endaweni ezinenginengi, lingena futhi njengoba sitsho khona Zimbabwe is open for business, sisiba nabangani bethu abakhona la ubana basiphathise, kube lokuthuthuka emsebenzini, abantu abaninginengi bayitholile emsebenzi bangenile kwezinye indawo ukuthi babe bethola labo ukuziphilisa. So singathi ngezindlela umnyaka ka-2023 ikithi thina ube ngumnyaka esikhandela ukuthi sisebenze kuhle kakhulu.
Ye, kambe kuhle kangako baba Ncube ngokukhuluma kukaNkomo lapho?
Hayi, lokho akujoyo baba uNkomo lapho kukhona izikhathi eziningi kakhulu kwezenotho kakukadlulele ebantwini abayibo abahlupheka kakhulu. Hayi, imisebenzi kayikafiki ebantwini. Nxa ungabuza abantu ngobuningi ukuthi kambe uzuzile yini umsebenzi, uzathola ukuthi abantu abaningi baza kutshela ukuthi kangikaze ngasebenza. Abantu abaningi kakaze wabamba i-payslip, kakaze wabamba nje into eyibufakazi bokuthi kwasebenza empilweni. Kanti-ke futhi sizananzelela ukuthi abantu abaningi ngokunjalo sebeze bephila impilo le yokuthi bavuke bethengisa amaputi, bethengisa iziwiji, behlezelangeni labantwana abancane. Abantwana bakhulela emgwaqweni khathesi sikhuluma nje. Umntwana ngiyangibananzelela abanye omama, uthole ukuthi ubezithwele esemgwaqweni, wabeletha ethengisa emgwaqweni iziwiji, umntwana ukhulela khwaphana aziyangena isikolo ekhona laphana. Lokho kuveza kahle kamhlophe ukuthi amathuba emsebenzi ubaba uNkomo akhuluma ngawo kakafinyelele ebantwini abafanele ukuthi afinyelele kubo.
Yeah, Nkomo uyamuza suli yakhuluma lapho baba Ncube uthi hayi khona okukhulumayo ayisikho lokho.
Ngingazi ukuthi uba uNcube na angabe khandele ukuthi abantu bathole iphi imisebenzi angabe ekhuluma ngayo, ngoba kunjenje thina sikhandele ukuthi lapho okuvulwa khona amafactory kumbe kuvulwa imigodi kumbe kuyakhiwa kumbe kweni ngabantu abebechatshwa labantu bana basebenza. Kunjalo nje angeke uze uthathe wonke umuntu ukuthi akathole umsebenzi, kodwa laba ababe bethe bakuthola kumbe kuthe kwavuleka ithuba lokuthi kuyalungiswa imigwaqo kuyangenwa emamayini, bakhona abantu abaqhatshwayo. Ngenye into ofanele sizwise yonke naleyo ukuthi abanye abantu bangaphika izinto ezenzakalayo. Lo wathe sikunjenje ngwakhayela ilizwe leZimbabwe sathi khona liyakhiwa ngabanikazi balo. Maningi ama-projects akhona elizweni lakithi, singazi ukuthi imisebenzi ekhulunywa ngubaba uNcube ingabe iyiphi ayishoyo ukuthi abantu bayayiswela, kodwa nxa ukhangela loba ungena edolobheni kuyakhiwa. Yena lo muntu ovuka udaka yena lwana umsebenzi uwutholile, uyaphilisa abantwana, uyahola. So ngingazi imisebenzi abayiqamba yibona ukuthi yiphi in particular ukuthi bathi hayi imisebenzi ayikho, kodwa thina ngokukhala kwethu ngama-projects akhona. Uba khona kwe-project ikuqhatshwa kwabantu.
Baba Ncube uyazwela lapha-ke uyakhuluma okaNkomo, kodwa-ke wena siyakwazi ukuthi ungabe usithi ngamanga lawa kuziwa phambili kumele kwenziwe
ye into ukuphele engayitho ubaba unkomo mhlambe lapho abe ekhangela khona uyayifica lemisebenzi eminingi injongo kahulumende kumele kube yilokho kuthiwa yi-full employment kungabi khona umuntu ongasebenziyo hhayi ukuthi kusebenza abanye bengasebenzi kanti-ke futhi okunye okuqakathekileyo ukuthi ubone wena lana amalayini abantu aba-alayinini ama-passport abafuna ukuphuma elizweni kuyakutshela ukuthi amathuba okuzithuthukisa loko kwendla abantwana kababoni khona lokhu ukuthi ubona abantu besiya phetsheya betshiswa khona le Goli nendaweni ezihlukahlukeneyo kuyakutshela ukuthi kusadingeka ukuthi kudalwe imisebenzi ezakwazi ukuthi abantu bonke bathole amathuba okuphila sisiya phambili into eqakathekileyo ukuthi njengobaba unkomo ekhuluma ngokuthi ilizwe kumele libe ngelithuthukileyo kumele kubonakale ebantwini behamba kuyo yonke indawo kuwo wonke amaprovinsi abantu kunini bakhala ngemigwaqo njengoba ubekhuluma ngokuthi kulo mgwaqo osuka lapho siya le kunabanye abantu namhlanje ungasuka siya etsholotsha kuhambeke ungasuka siya emaphisa kuhambeke ungasuka kobunawayo siya enkaya kuhambeke sikhuluma ngemigwaqo eminye yaqalwa ngo-1992 enkayi lokhu ungakafiki indawo into edingakalayo ukuthi kwakhiwe ngendlela eyakhela wonke umuntu kungakhiwa kwamanye amaprovinsi amanye esala yonke indawo kuthuthukele wonke umuntu imisebenzi ibe ngeyakhe wonke umuntu kanti-ke futhi siya phambili into edingakalayo ikuthi kwenziwe ipolitiki ngendlela ebutha isizwe eyakha isizwe yenza abantu basebenze ndawonye baphilisane hhayi lokho ukuthi kuhlale kuxokozela kuxatshanwa kuso sonke isikhathi sike siyeni phambili ngendlela ehlelekileyo
Lapho lizwe umnumzana efidlela Ncube okunhlanganiso ye-National Consumer Rights Association, lo mnumzana Malaki Nkomo ohemele isigaba senziza edalela eParliamente kubandla leZANU PF. Bexoxa lo Gibbs Dube oStudio 7. Abaculi beZimbabwe sebeveze ukudana okukhulu ngokubhubha komlingisi wakwele South Africa obedume kakhulu emhlabeni jikelele njalo engumculi uMbongeni Ngema yena obhubhele engozini yemota evela emfeni eKwaZulu-Natal izolo kubika uNtungameli Nkomo
Wathinda thina, wathinda banga sokufa, safa saphenduka saphenduka nje bovu.
Wathinda thina, wemono, wathinda banga sokufa.
Ungema waduma kakhulu ngengoma ezichiyeneyo kanye lefilimu yakhe eyayisola ukubandlululwa kwabensundu kwele South Africa ngabamhlophe elesihloko esithi Sarafina. Ezinye ingoma zakhe ezadla ubhedu zigoqela le ethi Woza my fohloza Kokele mbongi yeZimbabwe elodumo njalo engumeli wenkulumane edalela eParliamente umnumzana Desire Moyo olilunga leTRC yena ohamba ngegama lokuthi Desire Moyo Oxide kwezomculo
kulusizi njalo sidatshukelwe ukuthiwa nguDokotela uMbongeni Ngema umlobi omkhulu umdlali westage omkhulu umhlabelelo omkhulu inhliziyo zidabuke kakhulu ukubana ke siphunyukwe indoda emadodeni ingcwele ingqungqulu yethu kuma arts
kuyini okumqoka ongathi ukufundile emsebenzini yakhe
sifunde kakhulu uma sikhangela imisebenzi yakhe estejini, Ohoza Albert and other works of the Zulu, ama-drama akade wenza estejini, njalo-ke lamafilimu awenzileyo obaba uMbongeni Ngema agoqela-ke le filimu yaba lodumo kakhulu uSarafina. Imisebenzi yakhe eminingi ibigxile kakhulu ekuphakamiseni amasiko, amasiko oluntu le-black consciousness, ibigxile kakhulu njalo ekukhankaseleni amalungelo abantu, sathi ama-human rights. Ngicabanga ukuthi ama-artists sizahamba kulolu nyawo lwakhe, njalo sihlale sisazi ukubana-ke i-art inomsebenzi omkhulu emhlabeni, kumele idale umehluko phakathi kwezizwe lezizwana.
Abadala bathi ziyohamba izinsizwa, kuyosala izibongo. Sihambile isitimela sasezola, sithi makalale ngokuthula.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo nguThabo Kancube ngisithi lilale.